Lokho kuphume emhlanganweni we-National Forum on African Continental Free Trade Area oqale izolo waphela namhlanje eHarare. Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla zikahulumende kanye lezenhlanganiso ezigoqela o-United Nations Economic Commission on Africa, UNECA, African Union Commission, AUC, lezinye becebisana labosomabhizimusi belizweni ngendlela zokuqhutshwa kuhle kohlelo lokuthengiselana lolu olwe-ACFTA. Impumela yomhlangano lo izabhalwa ibe lugwalo oluzaqondisa eleZimbabwe ngokuqhutshwa kohlelo lolu. Uhlelo lwe-ACFTA lusungulwe mhlaka 13 kwenkwezi, kodwa iZimbabwe ibingakaluqalisi. Unobhala uhlangothi lwezokuthengiselana lamanye amazwe umnumzana James Manzou uthe iZimbabwe ilungiselele ukuvula amasango kwezamabhizimusi labase-Afrika abanikeza amathuba amabhizimusi akuleli ukuthi lawo athengisele kuzwekazi le-Afrika ngokukhululeka.
Zimbabwe believes that the opportunities that
iZimbabwe ikholwa ukuthi amathuba anikezwa yi-Continental Free Trade Area kuZimbabwe lezwekazi le-Afrika jikelele manengi okwedlula inkinga ezikhona kulolu hlelo. Ngakho-ke sesilungiselele ukuphatheka kulolu hlelo njengelunga.
I-CFTA ikhangelele ukuthi izamanyisa abantu abedlula amabhiliyoni 1.2 biliyoni abe-Afrika emkambo munye, kudale imisebenzi yokuthengiselana elesisindo samatriliyoni phose ayisikhombisa amadola 6.7 trillion US dollars ngomnyaka ka-2030. Owake wakhokhela inhlanganiso emela amafekitali eye-Confederation of Zimbabwe Industries, CZI, uMnumzana Sifelani Jabangwe uthe okuqakathekileyo ukuthi ilizwe lilungisise umnotho walo kuqala.
The moment we are still stabilizing our economy. So
okwakhathesi sisazama ukulungisisa inotho yelizwe lethu. Ngakho-ke ekukhulumisaneni labanye sicele ukuphiwa isikhathi sokuthi siqale silungisise inkinga esibhekane lazo. Lokhu kutsho ukuthi kufanele silungisise inotho yethu kuqala, okuyikho esiwenzayo ukwenzela ukuthi esikhathini esilandelayo sibe sesilungiselele bese singena kulelu hlelo.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zikhathazeke kakhulu ngesimo esikhona elizweni esingaphazamisa amankampani amaningi. Lokhu zithi kulakho ukuthi kuphethe ngokugcwala kwempahla yakamanye amazwe ezekwazi le-Afrika elizweni kugcine kusenza amakampani akuleli ebhidlike. Umnumzana Pascal Madiri oyingcwethi kwezenotho uthi owakhathesi amakampani eZimbabwe ayehluleka ukulungisa impahla enela uzulu weZimbabwe ngoba iningi lawo lilokhu lisebenzisa imitshina esigugile.
Ngokubona kwami i-Continental Free Trade Area leyi abafuna ukuyisungula leyi amboni ukuthi izasebenza, ngoba iZimbabwe yona ayila i-industry eyokuthi ingakwanisa okunjani ukuthengisa amanye amazwe impahla ezivela eziyabe zilungiswe lapha elizweni.
Kodwa umnumzana Brian Kiwane oyintatheli izindaba uthi isimo sombusazwe laso silakho ukuxotsha labo abayabe befuna ukuthenga lokuthengiselana labeZimbabwe.
Singakhangela indaba zombusazwe singabona ukuthi ama-human rights lapha eZimbabwe ayelokhu abuswa, abantu bebotshwa, abantu betshaywa, bafekwa ezintolongweni. Konke lokhu kuzayenza ukuthi izinto ze-international trade zingahambi kahle.
Ingcwethi zokuthengiselana zithi ezinye zezinkinga okumele zilungisiswe ngezigoqela ukuqondiswa kwemithetho ekhona elizweni ethelisa labo abafisa ukuzothengisela khona. Abanye bathi kulusizi ukuthi uhulumende seqalise ukuqondisa leyo mthetho kathesi ngesikhathi amanye amazwe esegqedela ukwenza lokho emalungiselweni okuqala kuhlelo lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.